Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritex eMathebeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi abalimi abalima bengokuthelezela, ngakho sikhangelele ukuthi labo bancane nanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usuvuthiwe ubuningi bawo, kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele emuva, kutsho ukuthi kuzasidwasa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umumbu osemasimini.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela eBhinga labo bazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Singakuphela nalinyangathi yabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulwalolo lukahulumente oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemvundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes liphose wonke ase Inga lelubane azaba lendima yengqoloyi. Kube sokusithi-ke lama-commercial farmers labanye abalimi ngabe kubile mbuzi, kodwa sikhangelele ukuthi hayi sizasifaka isilimo sengqoloyi. Sikhangelele ukuthi kusiyatholakala lula kwesibiyo kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka.
Ngoba besesiphambili emalungiselelo inhlanyelo isikhona, akayibeneli imfundiso sikhona, kodwa ubeneli, kodwa sikhangele ukuthi siyaphelela konke kwabe sokulungisa. Khathesi injoba sisho ukuthi sikhangelela ama-irrigation schemes, angithi bangena beliqini abama-irrigation schemes. Sibe sesidiba nabangena umuntu nomuntu ngeplasi lakhe ebuvisi labalimi abane, kube sokusithi ubuningi babalimi bazaba sebuduza kodwa belendawo ezincane, kodwa silamaplasi azabefaka indima ezinkulu.
Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe, okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu, ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.